Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge leli thuba ngibonge uTano Nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 27 Mabasa 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abantu akumelanga baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana okwenzakala lezinsuku.
Kulusizi ukubana umsekeli kamongameli ekhulume kanjalo ngoba into zonke uma ziqansile kutsho ukuthi impilo yabantu ubunzima buyanda.
UZulu uthi impilo isibusiba lukhuni ngamandla ngoba intengo isikhuphuka mahlayana nsuku zonke.
Into yokhona ukuthi into enjengokudla kwezinye isikhathi ungagcina ukwanzile ukuyithenga, kodwa uzagcina ukukhatha ezinye izinto. Yikho kuthola ukuthi khona abantwana bezikolo abaningi ofuze ngabafunda, abanye abasafundi sebezihlele.
Abalwa impi enkululeko emadlambuzi bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo elezanu PF asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa nguhulumende emadlambuzi.
Laba abazithi bangama-veteran bahamba besephisela abantu ukuthi ningajoyini izaphuyeni leyo, ningavoteli izaphuyeni leyo, sizalibona. But abantu bazimisheli, abantu bakudiniwe ngento eyenzakala elizweni labo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abantu akumelanga baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yempahla mahlayana ngoba lokhu akutsho ukuthi umhlaba usudilika. UChiwenga wethule amazwi la emhlanganweni wezamabhizimusi oqhutshelwe eZimbabwe International Trade Fair izolo. UChiwenga wethule amazwi la ngesikhathi inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association inakora isithi ukukhuphuka kwentengo yezinto okuqale ngomvulo sokuthiye uZulu weZimbabwe esidla lobuklubhu. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa lithengwa ngamadola eZimbabwe aphakathi kwenkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithiyagalombili 1800 kusiya kunkulungwane ezimbili i-$2,000. Izinto ezikhwelileyo zigoqela isinkwa sona esikhwele sisuka ku-$1,200 Zimbabwe dollars saya ku-$1,430. Okunye okukhwelileyo kugoqela impuphu, amafutha okupheka lokunye okuthiyetshiyeneyo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana umsekeli kamongameli ekhulume kanjalo ngoba into zonke uma ziqansile kutsho ukuthi impilo yabantu ubunzima buyanda. So okwanda kobunzima kwabantu uzakhangela ukuthi yonke into iyaqansa, iholo labantu liyabe lingaqansanga, imali yethu lahlekelwa yisisini, abantu bayagola baphila ngamaphilisi abe seqansile engaseneliseki. Indlela ababulele ngayo ilizwe inike abantu imkhuhlane.
Uthi uChiwenga abantu kakumelanga baphaphatheke bethuke angani umhlaba usudilika ngenxa yokuzamazama komnotho kumbe ngenxa yokukhwela kwentengo yezinto. Ngoba uthi yena uhulumende wakhe uphezu kwalo lolu daba njalo yizavunguzane nje ezidlulayo. Uthini ngamazwi anjalo?
Kanti abantu abazahlala besitshela ngokuthi singethuki. Sisu abantu balahlekelwe izimali ngombuso kamgabelo ogono. Imali zacatha nje emabhenki ayekhona. So kuba nzima ukuthi namhlanje ovuko sithi abantu bengethuki. Abantu kufanele bethuke ngoba akulanto ebonisayo ukuthi kukhona abazakwenza okuzathuthukisa okuzatshintsha impilo zabantu. Siyamkhumbula umthuli wathi ngena wakubeka kwacaca ukuthi vele ibhondi lethu yona le imali esilayo isiyomali. Kodwa ngenxa yokuthi umuso ungene phakathi kule ndlela oyenziwa ukuthi ubone ngayo izinto, waqabuka sesithi imali sesile surplus. Isaplasi yangkhona iyabe isaziyo izusizwa yibo kodwa ebantwini impilo yaba nzima inzima and izikolo ziyavulwa kungasukongaki into ziyabe zikhwelile abantu balahlekelwe imisebenzi. So vele akulanto engenza sibe lethemba kulokho kukhulumayo. Lokuthi balendlela yokukufixa asiyibone ngoba ngabantu esesiphile ngayo ngaphansi kombuso wabo okweminyaka over 43. So akulanto asebeke bayikhuluma yenzakala especially ekuthuthukiseni impilo zabantu.
Alo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhejuli kaZulu. Lokhe sikudaba lunye uZulu uthi impilo isibulukhuni kakhulu ngoba intengo ikhuphuka mahlayana nsuku zonke. Sixoxe lo mzali umnumzana Ndodana Sibanda wedolobho lePlumtree.
Ngabe kuthiwa kuyenzakala, ngabe kuthiwa khona amashop wonawo ayona thengisa amarandi. Abantu labo behola amarandi, bahola amayusa, behola amayusa. Kodwa manje ukuthi uhulumende layo kayila sifiso sokuthi abantu bephile, ayila sifiso sokuthi abantu bebe ngabantu abathenga njalo bephile impilo engcono. So iyayekela kuphela and uyathola ukuthi society sidivided. Abantu kulaba hola ngamarandi, kulaba hola amayusa, kulaba hola so ngamabond. So khona ukuhlana kuyabulala kakhulu vele kwenza impilo ibe nzima kakhulu obuhlungu. Hayi into khona njengokutshontshwa lokhu kwemali lokhu bakithi abantu laba kufuza ukuthi ngaba yabotshwa kuze ucace ukuthi uhamba njani. Abantu laba kufuze ngaba yabotshwa bona mala base airport usecurity officer lwani wazwakale khuluma wonke kuze uBet Angels like akafrizwe imali wonke bona abo Passion Java bonke ababotshwe laba abantu bebonakala bebotshiwe kuze ukukhanya ukuthi khona khona siya ngapi njalo sisenzani. Ngaphandle kwalokho vele akulamuntu ongabaxolela abantu abantu laba ngoba siyakubona ukuthi bona bayekela zonke izinto abakhuluma anto bona ngathi sibathule zwiya asozu bekhuluma abantu abayikhuluma ngelokuzela ngegold mafia angazi bekhuluma khuluma into ezingazwakaliyo ungazwakaliyo total wonto lokho umuntu kazwakala lapha bababambile straight bababambe amapenti ephansi. So avele abala ngenye indlela abangayisho bangamasela hayi akwenziwe iplan baboshana abantu thina sifuna ukuthi sibone bebotshiwe kuphela bebethathelwe lezi zinto lezi uze ucace ukuthi imali le iyathathwa sesisengiwe kakhulu ilizwe lesisengiwe kakhulu asalinga sala lutho ngabantu abalutshwane kulokuthi kanti abantu abaningi bayahlupheka abantu abaningi bayahlupheka hayi bofuze bebotshwe sibili abantu ngokubona kwami. Hayi kulomzimo obukhulu apha ezweni leZimbabwe ngaphandle kokuthi kuze kulungiswa ngathi kuzahamba njani ngoba singaqeda enye 10 years nje. So kusho ukuthi vele ilizwe leli ilizwe abantu ama-destitute kuphela ama-destitute.
Manje ungasitshela ukuthi intengo isihamba njani asithi thina abantu bayenelisa na njalo nxa bengela bayenzani abantu baphila njani?
Okwenzakala kulokunzima ukuthize into yokhona ukuthi into enjengokudla kwesinye isikhathi ungacina ukwazi ukuyithenga ngokufosezela kodwa uzagcina ukhatha ezinye izinto yikho uthola ukuthi khona abantwana abezikolo abaningi ufuze ngabafunda abanye abasafundi sebezihlalele because uzafundisa njalo umntwana wena uthi sokolo uthola imali empupu. Kunje so sithwele nzima ukuthi khona even i-school fees ukwazi ukubhadala examination fee. Ungananzelela ukuthi kwakhona even ama-examination fee njalo khona edure njalo bayalikhisa ngeboma ama-examination ufice kuthiwa abantwana bafeyilile bonke. Last year sibe la problem abantwana bafeyila bonke obuningi befeyiliswa ngeboma besenziwa iboma ukuthi izimseki bayathengisa amaphepha bayathengisa amaphepha lakho kusho ukuthi bayalamba kwalezi mseki bayathengisa amaphepha so amaphepha ese-leaker futhi. So abantu vele into ezinjengezikolo bacela beyekela begijimisa ukuthi le mali empupu kuphela ngidle ngoba kunzima ukuthi le mali eholo lakhona uhola amabhondi akhona athe ungathengi lutho. Ah, unxa ufika lapha nosiphathele emba kokujintshela ngenye imali ephansi kakhulu. Every time nxa uholwa vele ba ama date okuholwa. Bengavele bebe kwathi kulo 15 lo 30 lapho bahle bekhweze khona ngabo imali lezo zikhwele ziye phezulu. Uthi nxa usiyadinga iRand usiyadinga iUS dollar ufike ukuthi iphezulu ungayenziyo. So impilo yakho vele ibanzima kakhulu. So akulokunzima abantu bacela bekhube dropper ezinye izinto ezifuze ezenzakala. Ezinje ezikolo wathi wathi kuyacina ukukhansila lokho ngoba I want lokho kuyilajari ufundisa umntwana kuyaba ilajari.
Hello ke ngumnomzana Ndodana Sibanda umzali obekhuluma icingweni le studio 7 eSplumtree.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Abalwa impi yenkululeko emadlambuzi esigabeni seMathebeleland South bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo eleZanu PF asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa ngokhulumende emadlambuzi kuthathwa umhlabathi wabamhlophe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluzenziwa kulona lo umnyaka. UEzra Chisas Banda weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eSplumtree.
Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanganweni omkhulu wokukhakasela ukhetho oluzayo. Umkhokheli bandla lezaphu uMnumzana Simangaliso Nkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Laba abazithi bangama-veteran bahamba besephisela abantu ukuthi bengajoyina izaphu yonileyo kumbe ngajoyina izaphu yonileyo sizalibona. But abantu bazimisheli, abantu badiniwe into enzakala elizweni labo. Basitshela indawo yonke ukuthi hayi bayasethusela kodwa hayi sizimisele.
UMnumzana Dikwa Dube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abanye bakhe abakubandla leZANU-PF bazama ukumbamba ngamandla angene kubandla leZanu PF.
Kasi kufisi ukuthi kona kube lokuvota okwamaseli sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso weZapu yiwo oyiwo endaweni yethu. Bathi kona kubhalwa ngamaseli bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani.
Amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye njalo walwela inkululeko uMnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke athiye izaphu.
So ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwakulokwana. Bathi kufanele singene kuZANU PF kodwa akasisafuni. Mina angisabi kodwa angiseyi kuya khona. Mina sengiqina eqembeni lethu elikamdala uNkomo.
Umfelokazi uCynthia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli weZaphu.
Hayi, mina ngagcina ekugcineni kuya kwempuphu liyana kwathiwa impuphu ngeyabantu beZanu nje kuphela. So bahamba ngokuningi babo bahola leyo mpuphu bathi nabanye asange sihambe. Onjengami vele bahle bathi ngingatshelwa ngoba ngiyazi ukuthi ngiwezaphu. Phakathi lapho engihlala khona vele yimi ngedolobha yezaphu.
Unkosazana Janet Ncube omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emaplazini uthi indlala isimthwalo senzima.
Asisaholi abantu abaningi vele asiholi. Babhala bakhipha bonke laba abanye abantu ababazi ukuthi kabakho ephathini yabo. Labufunya benzwela kakhulu kwabakhulileyo ngoba abanye ugugu abagwanzi ukuthi bangazinceda. Sabe sikhalele intumbi labo bangathola okuncane ngabana bezincedisi. Manje njengoba betshiywa phandle khonapho bengalabantu ababasapotayo kuba nzima.
Umsekeli yampathi ntambo wezamagagasi ye-intanethi njalo engummeli walesi sigaba edalele ephalamende uMnumzana Dikimuzi Phuthi uthi ngamangala uhlaza tshoko okhunywa ngabasekeli bezaphu.
Ngithanda ukukubeka kube sobala ukuthi ngamanga ke wona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kuhle bonke ngokuthula. Uhulumende weZimbabwe kunye lebandla leZANU PF ngukhokhelwa ngumbono kababa uPresident Emmerson Ndambuzo Mnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo lawa ngokulinganiswa. Wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu, uyathola wonke ama inputs aphathelane lokulima, uyathola konke okuphathelane lokufuya. Inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe, zilanda umuntu wonke.
Amapolisa akulindawo athi akuna muntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe. Kukanti emhlanganweni lo umkhokheli weZaphu uNkomo utshele abalandeli baleli bandla ukuthi bengavumi ukwethuselwa ngabalandeli beZANU PF. UNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhalele ukwenziwa kuphele kukaNtulikazi kumbe ekuqaleni kukaNcwabakazi. Ngiyimele Studio 7 eMadlambuzi eSplumtree, igama lami uEzra Chisas Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sivela ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
It's the newspaper.
Iphephandaba lezimlive.com lilodaba lokuthi akula ngitsho lo yedwa oweZimbabwe ohlala kwele South Africa ole permit esizaphela umsebenzi ocele uncedo kuhulumende weZimbabwe. Leli phephandaba lithi inengi lisalinde ukuthi ama permit la aqale aphele umsebenzi. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi iziphathamandla zehofisi kamongameli welizwe u-Auxilium Nangagwa zivimbe uZulu obefuna ukuthatha imfanekiso kamongameli edolobheni leBeitbridge ngolwesibili. Intatheli izindaba ezingayisizo zemisakazo lamaphephandaba kahulumende lazo sivinjiwe ukuthatha imfanekiso kankosikazi Auxilium Nangagwa. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilijiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi njani? Siyabonga izindaba elisinikeza izindaba ezingakhethi hlangothi. Siyakholisa ngathi lingaqhubeka ukuthi ibambe kanjalo. Ngidinga impawule lami lapha. Ngiyazo ezombangazisa. Into eyenzakalayo njengomthakazi siyabona kuyenzakala amaphathi akhona. Abantu bayavota ngokuthanda kwabo, bayasapota ngokuthanda kwabo. Kodwa into engiyitshoyo mhlawumbe ebona kwa singayenza yonke lento esifuna nayo mhlambe ngezifiso zethu kodwa kufanele sibe kwazi singabathakazi siphila asithandeki noma singavotela wonke amaqembu la khona especially asempumalanga lawa singavotela izani singavotela iTCC kodwa kufanele sibe kwazi ukuthi sonke isikhathi sabe siyi second priority sonke isikhathi is either iTCC or izani ebusayo umuntu kamthwakazi sonke isikhathi is second priority engizama ukukujola phe ukuthi asivule namehlo sibone singenza njani ukuthi ngelilanga lathi sisifake ku-first gas ngoba sisahlala siyi-second gas sonke isikhathi. So angitsho ukuthi mhlawumbe ngithi umuntu kavotele ini kodwa asivule namedle lathi sike sizamini ukusidudukisa siyisigaba seMathebeleland singahlali singayi-second priority ngazo zonke isikhathi kuyozokube nini kade
mavuka lonke ku-studio 7 ya ngizwe undoda lo othi bhumshebelele angazi ukuthi bhumshebelele ngumnceda ngayo kale ukukhuluma ngephathi vele ngala support ungakhuluma ngezaphu thabi osenza njalo asidlali lapha baba lapha sisiriya izaphu vele yadilizwa ngukoma isiko tshiyana lathi iniphathi esiyikhangelele i-CCC lezani yamaphathi angadlala isupport loko kweni lokawula support yekela baba uzodlala uzothi bhumshebele uzosihlabele abasakhulayo kuncedi konke lawa awunamuntu okhulayo ongasupport izaphu babe landa into engxe uyaholisa izikipa nani la mahewu njengoba linganamali ithi abaningani vela izaphu baba kwaphela lokho tshiyana usibangela umsindo akwela muntu ematopo mnambele ematopo akwela muntu ematopo akavotela idoti le izaphu vela nguvalwa lokho asikophathi tshiyana nako ulandela unkomo emafuna unkomo wena ntumuntu omdala sobaleka ususegoli ususithi abantwana bebehambe emaralini ezaphu kuyabanceda ngani akulancedo loke yase sigangela abafana abancane omqondisi wona bochamisa lina ngaliyazenela umqondisi kuphela izihambele emarathi ngoba izaphu vela kuzeamntu yakulandela ingcekeza
ezindawo siyezwa ama-opposition parties ayacala ukugxekana bakhuluma lokhu bekhuluma lokhu kanti why singabusizani uPF sonke why singakhulumi ilizwi ngoba udubo lwakithi lusihlasela sonke kanti asikuboni yini okuyinto okuyimbangela imbangela ebulala ilizwe lakithi izani why singahlabe ilizwi linye sonke sithi sikhipha izanu zilungise ilizwi lokho ukuthi kona kuzathi i-CC yenza lokhu izaphu yenza lokhu izaphu ayikazibusi i-CC ayikazibusi MRP ayikazibusi asikhuphele umkhuhlane wezanu usuqeda abantu elizwe umkhuhlane usubulela ilizwe phela laphela ilizwe sisekuhluphekeni njengayo izaphu thina asibamba neni lokho ukuthi amaphathizi ubani uthini ubani uthini ezihlungu kusasele izanu PF evale laphana ayikho into esingayilungisa lobani lobani ngeke abuzi even noma ungazwenza akula nto ongayilungisa izaphu thina asikhupheni lo mkhuhlane lo oyosigcwalisa amazwe osihlukumezayo izaphu kungaphumi izanu PF into elizwe abantwana bezimbabwe bazolala bethula ukuthi ngothi nonto kwamanje kusasele amasela la asikhupheni amasela la ahlale robha abantu ngokudla lapho lapho abakhona bahamba becampaigna ngokudla kambe abantu bazaholela ukuze kube nini abantu bengena imali abantu behlupheka ende bakwazi kamhlupho ukuthi abantu bayahlupheka abantu bathwele izinto dasheke baroba abantu so kambe abantu bahlala beroba abantu ngokudla suku zonke kuze kube nini abantu berojwa beqamba imali
studio 7 studio 7 salbonani kanye labalandeli bakho ngivele ngisekele leya ndoda ikhona enye indoda yake yaphakamisa iphuzu lokuthi ngelinye ilanga sicela nini studio 7 lisitshele indaba ezenzakala ngaseRussia hayi lezo ezenzakala ngaseAmerica asiyali America selingasitshela lobanje amanqaphunqaphu kodwa thina kakhulu sifuna ukwazi ngeRussia lokukwenzakala eRussia and iRussia sihamba layo sithi viva Russia viva 2023 futhi siyovota namakhansila lama MPs ethu kwe MRP viva MRP viva viva Russia viva viva MRP viva
kimbingelele enkundleni elinjani lonke basakazi themba lapho likhona liphilile hayi ngeke ngithi limukisa abantu bakithi abathanda iqinisa labathanda ukungasetshenziswa bantu bakithi mina ngicabanga ukuthi khona asiyekeleni ukuvumela ukuthi osopolitiki bedlale ngathi osopolitiki isikhathi esiningi lapho elizweni lakithi bahlala bekhomba le emazweni asewest ukuthi yibo abayenza izinto zingahambi kahle emazweni aseAfrika mina ngokubona kwami akuloni iqinisa lelo kambe uma singabheka manje elizweni lakithi ngendlela abantu abahlukuluzwa ngakhona on the ground kambe abantu labana abahlukuluzwa eAmerica yini kambe elizweni lakithi bakhona yini oseke wabona umlungu emile etshone tshana labantu emgwaqweni amapolice emile emgwaqweni etshone ehlukuluza abantu efuna izimali ebantwini ethathela abantu izimali kambe lokho singakubiza sithi iAmerica esihlukuluzayo ngibona ingathi abantu bakithi isikhathi sokuthi singadlalwa ngosopolitiki ngoba kukhona igama elinye lalihlala likhulunywa lapha
ya namhlanje soze ngibe mude ngizokhuluma nje ngalabo abantu abathi hey mqondo na hey wathi umqondi umqondizo kasileshona umqondizo lindebele lasemadopo siyakwazi lapho hlela qondizo lati sinye singabakomoya ya sisomashona hey lamuntu ugcwele abantu bakomoya utsholo ugcwele abantu bakomoya ematopo bagcwele abantu bakomoya uyaziwe ngapi ematableland ngoba vele kwakula abantu bakomoya lapha nomzithikazi wabathula ngapi laphana bahle bakabonke bajonana bakhulumisa indebele so ngamandebele labana abantu kanti vele bona abantu abasuka umqondizo kanti bona sebenzeni vele yini into esebeyenzile abantu besindebeleni ngobundebele babo kibona siyinto esebeyenzile yini bengangitshela nje iwani umqondizo uzama ukuvula abantu ingqondo ubonisa abantu ukuthi lapha lirojiwe bona sebezokukhuluma kuzogxeka umqondizo kanti isigolide liyachaphuzwa abantu bayachaphuzwa omnakaga labantu babo labafazi babo kuthi into abayibhizi ngakho ubhizi besola umqondizo kuphela kanti igolide lelitshotsha phambi kona nalo womsimlomo iwani lingakhulumi ngalo lokho lizosolwa umqondizo ukuthi ye umqondizo yasilo ndebele solani labanye abantu abatshotsha igolide lina liwomsimlomo athatha abantu babo nabasebenzi baqhathi nebodwa abantu basemashona leni lokho lisola umqondizo ye umqondizo lishona hayi zamani ukuziqoqa mani bani hawu hawu kuthi lapho siyakhona mani umqondizo zami uzokhulula abantu nathi libhizi uzomchothoza kuphela hayi hayi zamani ukuba wabantu mani abantu besishona sozube zibechothozana mina bodwa kodwa thina abantu besindebeleni siyachothozana siyathengisana umuntu zami usesivula amehlo ukuthi sikhululeke lathi sabantu besindebeleni sonke nje hayi bantu bakithi
salibonani wasakazi bestudio 7 ngiyalibingelela mbingelela labalandeli betriple C ngithi khangasani ngamandla ilokho ukuthi kuthiwa yeTriple C ayilabantu iTriple C ayilamastructures this abantu baregistile abantu bafuna ukuvota and abantu bayakwazi 5 years leyizane busa into yonke izonakala amapolisa akathethi abantu bayakhala batyontshelwa izifuyo amabantu bayachayo amapolisa akasayenza umsebenzi ngoba sedizwa amapolisa sokusebenza imali kabaholi izani thatha imali ithenge lokuthi akwashe izimoto ukuthi behambe becampaigna bechaya abantu ukuze bevotele izani so khona kuyana kumele abantu bebone ukuthi nxa isibethusela bengene kuzani uPF kodwa ebhokisini umuntu ekhipha izani uPF sifuna ukhipha izani uPF this sizondile lokho okakuthi akwashe ukuthi ewanke bese sithi uRidza ngawini uRidza kawini ewanke uyakwazi lihlezi limfaka each and every time nxa kuvota uRidza uhlezi edliwa more than 30,000 abantu la iyakwazi futhi this year ukuthi ewanke kawini so wena uyakusithi uyawina ngabekela ukutshona uRoba abantu kabasayifuna izani PF bakhathele lalabo abantu abahlala besola umafa bethu umafa wakhuluma kube ngomqondisi lina ngaliyadingela umqondisi isikhulumeli ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukumhlonipha umqondisi nxa yena efuna ukuhlonishwa ngabantu kahloniphe abantu umqondisi nguyaqala ukuthuka umafa so umafa kasosigodi okuthiwa kumele aqakezele umqondisi ningaze lisende ama-odien likhulume lithi umafa urong umafa wamtshela and liqiniso yikho libona ubhudilwana owakhuluma ngokuthi i-MRP stokfela sikamqondisi umqondisi udla imali kanti zange limphendule ngoba lesaba esithi kwachiye omangulube la esaba ukuthi uzolitshela iindaba zenu laqinela umagalila liyekelanini ukuqinela umagalila umagalila watshela umqondisi iqiniso and liqinise lingadingi irula futhi liyafuna kalifuni wamtshela
alawke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 0800 202 465 0318. Siyacela abalaleli, imlayezo yenu ibe mfitshane. Siyabonga kulabo abayenza ibe phansi kwe 2 minutes. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wazise ngolwesibili ukuba mpela uzancintisa kukhetho oluzayo, lanxa bekhona abakhononayo abebandla lakhe abathi yena usekhulile kumele achiye. UBiden uleminyaka yokuzalwa ngamachumi ayithoba minembili i-80. UBiden wethule umbiko wevidiyo ngolwesibili esazisa ukuthi uzaqhubekela phambili lathi yimpi yensika yemelika afuna ukuyiqedisa ngoba wayiqala. Umbiko wevidiyo lo ubutshengisa imfanekiso yabalandeli bakamnumzana Donald Trump owake owayengumongameli welizwe abangena ngamandla esigodlweni se-White House nyakenye befuna ukugenqula impumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala eyinomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele efakwe khona phana ngama-Democrats kafakwanga ngama-Republican. Njalo loba kungasuye uTrump sekulezinto eziningi-ningi ezi ama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba laba abantu abafuna ukuncintisana ngalo Trump laba bangaze bawini. Bachiye nengapi lo Trump akula bafanana. Bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe ngu-Trump ngesikhathi uTrump lo Biden berana. So abantu bonke lapha bafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina. Bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama-Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zobudlwangudlwangu ezifana nalezinto ezifunwa nguTrump, ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo-DeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo-Pence ababevele bezenza. Zona ezizokuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani? Ngoba ungazikhupha ngumRepublican, abantu laba abavumelana noTrump kathesi kabasoze bavotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden, because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukusebenzisa, kodwa mbona ukuthi ama-Democrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi nganxa ye-age. Hayi, mina ngimanga ukuthi ngibona ngani uBiden angawina futhi.
Alo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlaziya izombusazwe.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abakwethu, isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi akumelanga abantu baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana. uZulu uthi impilo isisiba lukhuni ngamandla ngonxa yentengo esikhuphuka amahlayana nsuku zonke. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.